hayi i-drought le ibigger ifesi enkulu kakhulu ngoba abanemasimini lapha lasiye vela kula ngitho kwaphumayo so vele kunzima kakhulu emakhaya lapha abantwana abaningi balamba then i-government izamile ukunika ukudla but inika ama-primary which is inika umumbu ongelasithebo so izikolo sezivulela plus izikolo vele i-social rural schools zehluleke ukuthi zisaseni ukuthi zithenge izithebo lezi abantwana kumele bezidle usamtime zifuna abantu ngasezidla kuli-porridge kunjalo ukuthi bethole ukuthi ukudla ngoba nxa uyimpuphu kuphela ebuyayo kungelasithebo emasekondari lapha kijinsini ayikho but vele eziningi ezinjengakulama-satellite ziyahlelela vela kula kudla ikuthi abantwana siyabakhela abantwana bayalova like even health wise abantwana bonke hhayi abasahlambulukanga njengokuthi nxa kuyisikhathi sokuthi kudla kukhona
kodwa ungathi zikhona izikolo ezilokhu eziqhuba i-feeding scheme le ezinika abantwana ukudla ziphumelele e-primary
ema-primary sibenika izikolo ziyanika ngoba umumbu wabo ema-primary angikhayela ama-primary yaseduze lathi la lapho engikhona mina ama-primary lawa ukudla kubuya sibile kuhle kodwa imumbu kuphela ngimumbu ongela ukuthi noma ungagayisa impuphu awulasishebo kugcina sokuphekwa i-porridge yesikolo badlelona
kodwa yabile ethukela
ithukela kusokumele abazali bezitsha imali kungena imali ethukela kugcina ukuthi kanzima kunemhlanganiso ezithaphisayo ezingabokhansedi labo-dreams bayazama lami ukuthi baphathise yenze abazali beqalisa ama-projekthi ezingadi but kungela manzi so kunzima ukuthi iprojekthi ezingadi then liphumelele because amanzi akula izibhorane zikhatshana ezinye izibhorane vele amanzi sekhatshana sezoma so ukuthi bephelele besasileni ama-gardens lana kuba nzima kakhulu sibili
elikubonayo-ke emphakathini asebeluphele-ke labanye abagogekileyo bona
bathele nzima ngoba bayaswela ukudla abaningi ikukhona umumbu ongenalutho kubunzima ukuthi umumbu babenawo kodwa umumbulwana awunjani awunalutho oluphekekezela isithebo siyasibela vele emakhaya akula sithebo isithebo sesikhala ngaso abanye kwezinye indawo iminyanya izingazo akula sibili abathole lutho akule nala ama-projekthi okuthi baphiwe umumbu abasibemelele umedumeda abantwana abangela abantwana vele bathele nzima sekuyikuswela ngapha nangapha uphathisa abaqanisayo abanye yindlala zodwa.